inhlanganiso ye-Girls STEM Trust ixhasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, i-Econet, iTelco, Educate, iCaps, iOld Mutual, Google, i-Irish Aid, i-United Nations Economic Commission for Africa, le-World Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yama-computers, lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kwele-Turkey ngolwezi lonyaka. Abahleli balumncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi insuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama-students banikwa i-challenge ukuthi kumele yenze i-robot elile-purpose. So for this particular challenge, i-area ekade i-option for abantu ukuthi bayenze ama-robot eyithiwa yi-sustainable future. The second area was forces of nature, ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama-natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano we-World Robotics Olympiad, uMnumzana Treasure Svanda, ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza i-project yokuthi si-replace ama-fridge ine-safeway yokuthi i-sustainable, asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi, oyingxenye yabancintisayo, uthi kuningi ukubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, most people discriminate me.
Esihlangana lapho nje amankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo esikhathi esiningi. Umphakathi ukhangelele ukuthi abantwana bangabafana kumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngise-university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
UMnumzana Mark Sandile Nyathi, osebenza labantwana kumncintiswano we-robotics, uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-schools lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because ayabavula ingqondo, kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana kuba ngunesi, ufaka ngudokotela, ufunezana, kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angama-23 akuzwekazi le-Afrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kwele-Turkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa e-NUST ayisilinganiso esingama-60 ekhulwini, i-60%, besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngine le-Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.